ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lo mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi njengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ephasisa umthetho owe Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ukugebengu. Ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayimukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le MDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi ke kuwoza Friday livikisi leqembu le-Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza irumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela eParliamente. Umthetho we MOPA uzathatha indawo yomthetho we Public Order and Security Act PORSA ona oyisulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabanengi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye ingcwethi kwezemithetho labebandla eliphikisayo ele-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePOSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba lamalunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina ngibona ngazani umthetho lo mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi njengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwemopa angivunyelwa ukukhuluma labantu kuconstitution yami ngingathiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitrikini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza uMP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe lenkululeko yokuthi bangene esitrikini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge MDC lina lalikhona kukomiti ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela eParliament.
Okwakuqala babe bephambanisa ukuthi bazengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikomiti kayisiyo epasisa umthetho. Ikomiti kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi ungahamba ekhangelo uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangelo uyahamba ekhangelo ukuthi u-MP wakho wavota esithini mina angisuye u-MP owavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Mnumzana Cacaphulo, ngumeli wenkulumane edalela eParliamente, njalo elilunga leMDC limuzwe xoxa lapho icingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo. Untungameli uthi niphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF uMnumzana Believe Gawule, yena othi ukuguqulwa kwePhosa kuveza sobala ukuthi uhulumende kuzimisele ukwesola yonke imithetho emibi.
Akula lizwe lingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emelivikile. Esakubonayo laphana ngabo January abantu bedinza ama properties lana nana nana. Kumele ihulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho njengayo le iyarifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lePhosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Ha iphosa yayimbi kakhulu ntungameli. Yakula nto yayimbi njengephosa, iphosa yayimbi kakhulu. Singabe siyilingani simthetho le lephosa ngoba kususwa yona iphosa sokufakwa imithetho efanele abantu. Liyani iphosa ingafanele ngabantu liyani imithetho njani?
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iphosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa, akula police eliza hlukuluza umuntu. Ungakozomba ngazo kumbe lani konke okunye ukutsenzela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
uMnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli Nkomo la ekobulawayo Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee uMnumzana Thandayi BT owelilunga leMDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza uMnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa le inkampani eyaphiwa le inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela eParliamente kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBithi njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezano PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka bikakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ibugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ngama report lawo aweParliament bakhetha ukucatha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje
abezano PF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente
yebo kuyabe sokusisho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusisho ukuthi ivoti lika 28 kalisasenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho kwenzakale ku parliamentary committee, i accounts committee, i public accounts committee, kusengachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition, kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF. Kuthi parliament ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe, kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo, bachaya imithetho evikela amalungelo abantu, bakhulise imkhonomo, ukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo, hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku public accounts committee.
Emthethweni Ncube, i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela epharlamende?
Okwepharlamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers, ukuhlukaniswa kwamandla abe parliamente lawa abe executive lawa amacourt. Inkantolo kayingeneli emsebenzini yeparlamente ngaphandle kokuthi yona iparlamente icommittee kumbe iparlamente sihambise udaba oluthile enkantolo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli Nkomo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe, njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla, kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhe wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni, kodwa abantu beZimbabwe bathi waludeza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagabha avuzayo, nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impupho, amafutha, lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu, kuthi impuphu yayingamadola amane isingamashumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kaMuse Harare uthi xa uqathaniswa inguquko yabakhona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona. Izinto zazivele ezinzima, sasisizwa abazali bethu besithi hey, akula mali, akula kudla, kulani, kwakuvele kunzima. Kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono. So normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono, but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende, abasithi ngama-civil servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende, nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke emeone ndawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labo somabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khanyela kathesi ama-prices akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85, kathesi iyi-$60 i-2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3, kathesi iyi-$40 i-5 kg. ama-prize akhwele kakhulu and yena is just a quiet leader. Uthule akakhomenti, kakhulumi lutho, kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo wayengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangela yibo bobabili umgabo loMnangagwa, ngakho-ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa nginembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasayenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Unumzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu okwakhathesi, kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngobaba uMnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga Sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu, kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini, but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina, wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isindo ngesiqubo esesabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Ku live talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esigodlweni salelo lizwe iNairobi, ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni yama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye ubona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilisi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobu bugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini, i-corruption.
UMnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu
sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili. Ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lati silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle lokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa ukuthi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele parliamente engowe MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo sibini ngase sikhuluma impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubudget le khona ibi week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bacreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangele ukuthi baza create imisebenzi emingaki. Ubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment, le job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers, le plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abasha abasenkulumane, about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo, akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumbo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese silabuso. Asizweni uEzra Jesus Banda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcus Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Jodube udlala i-sub-rhythm, uProgressi Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini? Luhlelo Woza Woza Friday's Lane Seas Express Band.
We'll be right back.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezibabwe yikho nje livayindela kanje
kulo Jazz Marabini oMarcos Banda indolwane Super Sounds oChase Skuza yikho kwenza sacina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi uMarco njoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka
ukagathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
Ntombo Sithembayo isikhathi sedlule kumangoye ungaphosayo ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757 siyabonga
ukagathekile kusinake
ziyagijima ingoma zakhona umdumo wechebelika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza ngilo sikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhotshise labo kuhlelo woza Huzza Friday. Bela sonto emnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBosso uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka silezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqhashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa isibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we 2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikuspaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leTel 1 lizemukela ele Triangle United ngase-Ascot. Iqembu leChicken lizadibana lele Wange ngaseLuveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Mushwane Stars ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Chapungu ngaseBaobab. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManchester Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizadlala lele Black Rhinos ngaseRufaro. iqembu leyadala izangqinana lele Cape United ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu lezePC Caribe lizadlala lele Harare City ngaseNyamunga. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Asikithi sesidliwa ngumango yisesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.